Abasakhulayo bathi badla imbuya ngoluthi kwele Zimbabwe ngenxa yesimo somnotho esibi abathi siphazamisa ikusasa labo. Abakhulumele Studio 7 bathi imfundo yabo kayisizi lutho ngoba kabala msebenzi njalo kabawatholi amathuba emsebenzi. Banengi abatsha abadabuke inhliziyo. Omunye wabo nguThemba Mazwi owafunda ekolishini leMidland State University ngomnyaka ka-2015.
Izinto eZimbabwe azisasimelanga kuhle thina njengabantu abathi lokhu esafundayo safunda sayenza ama-degree amakhulu kabi, but sesifikile isikhathi sokuthi asange sitsho sathola ngisho umsebenzi noma ngaphi. And into yangikhona ngokukhanya kwayo saze sifike isikhathi sokuthi sasibe lezimvu no lezimhlophe emakhanda singazange sasebenza noma ngaphi.
UDivilliers Sibindi owafundela ukukanika izimota ukusimo esifanayo.
Iningi lethu sihambile ezikolo, njengami ngahamba ePoli ngayakwenza i-mechanics. Babesitshele nje abadala sikhulu ukuthi imisebenzi yokuzenzela ngezandla yiyo engawunika impumelelo. Sihambile lathi emakholejini sasebenza safunda, kathesi sesilawo ama-certificate okuthi sibe sikwanisa ukuthi sisebenze, kodwa lapho esifika khona basitshele ukuthi bafuna abantu abalama-5 years experience.
Loba nje kunjalo, abanye abatsha bathi kunzima ukuzilwela eZimbabwe okufana lokutshengisela emgwaqweni okwenzakala kwele Kenya, lapho abasakhulayo ababambe ngamandla uMongameli William Ruto ukuba alahle umthetho obese kumele wethule nguhulumende obuzakhuphula imithelo, intengo yokudla lokunye. UGracious Nyathi osakhulayo ohlala eHarare uthi kunzima ukwenza lokhu kuleli ngoba uhulumende uncindezela uZulu.
Intsha yelizwe leZimbabwe iyesaba kakhulu ukuprotesta ngoba kunzima. Ama-rights okuprotesta awasekho ngoba ihulumende ebuswa ngu-President Emmerson Mnangagwa ayikuvumeli ilocubo. Intsha iyesaba ukudutshulwa, kumbe ukubotshwa.
UZibusiso Dube, isakhamuzi sakoBulawayo njalo elwela amalungelo oluntu, uthi kumele kube le ndlela zokutshengisela ezingeladlakela ngoba elakusasa labo limanzonzo.
Ngenxa yokuthi amapholisa lamasotsha asitshaya esilimaza lokusibulala, ngikhuthaza abanye ukuthi baproteste ezindaweni ezinjengabo-Facebook labo-Twitter. Yikho kungani kungcono ngenxa yokuthi amapholisa lamasotsha khonapho abasibambi.
Kulabanye njalo abafisa ukutshengisela emgwaqweni besithi benza kuhle abatsha kwele Kenya asebebambe ngamandla uRuto ukuba amise umsebenzi abaphatha intambo bakahulumende okuthiwa kabaqhubi kuhle umsebenzi. URobert Sithole uthi kunengi abakufunda kokwenzakale eKenya.
Bayithe Kenya kungakhathaleli ukuthi kona basuka kumabandla athiyeneyo awezombusazwe, kuhlanganisela abebandla likaWilliam Ruto obusayo. Kodwa ngenxa yokuthi umthetho owupasiwe wawuhlukuluza umphakathi, bavuma ukuthi babambane ukuze batoyitoye batshengisele against umthetho lo. Number 2, kusifundisa futhi njalo ukuthi kwakhona abantu abatsha silomlando wokuvikela kumbe ngathi mina defending the national interest kanye lekusasa lethu.
UMathew Magama ohlala eJombe uyakusekela lokhu.
NabeZimbabwe mbona abatsha kumele kube ngabe yibo abagijima phambili besola bebuza imbuzo, bebuza umongameli welizwe uMnangagwa lekhulumende wakhe ukuthi besola ngendlela ikakhulu lese ngagayela i-corruption eyenzakalayo. Kumele ngawo ntanga yobagijima phambili besibuza imbuzo eminenginengi.
Kodwa uJohnson Moyo osakhulayo okubandla leZANU-PF uthi uhulumende uyazazi inhlupho zabatsha, ngakho-ke akumelanga becabange ngokwenzakala kwamanye amazwe. Ungakhangela njalo nje sibuye ku-new dispensation, uzabona nje ukuthi izidingo zabantu abatsha ziyaqakathekiswa kakhulu. Their inclusion ku-politics ikhona, ungakhangela sesile youth quota, yonke nje i-province silomuntu omutsha oyimeleleyo. But ukhangele kakhulu kwezamabhizimisi, abantu abatsha sebayenzelwa le bank yabo, i-youth bank le, i-empower bank, eyiyo encedisa kakhulu abantu abatsha ukuthi bathuthukise amabhizimisi abo, ba-create employment for abanye babo. Uhulumende weZimbabwe wabulala abantu abayisithupha ababezihambela eHarare lababetshengisela ngomnyaka ka-2018 bekhonona ngokuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Abaningi abatsha bathi kusakude ukuba batshengisele emgwaqweni ngoba besesaba ukubulawa nguhulumende kaMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.